Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki kukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezanuphi kazanga lali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Noso Jamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izekhe ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathetho esikwenzileyo ukuthi senze everything i-mandatory interview ukuthi this-time around kufuze ama-results e-election yona leyo abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo zingasingakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami ungwedwa le mali yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho, siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele owasungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungaphekelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota, singaphakami singabomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami ungwedwa le mali yakho kuphela, kodwa khuthaza khelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ubana siphakame bethole isithupha i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokhu indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha mdiku ballot box ngeprogram lena esasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu bethu kubana kabaye register iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba la manje bakhona abantu ofica kubana kaba registeranga kodwa kulabo abaregistrayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini abale 18 and above 92 baseliphendukile ngelwe sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 eko Bulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnomzana Nelson Chamisa elocho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela ukukhetho Isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnomzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazangalale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Acho wona ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So besicela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councillor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yizanu PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavoti awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamisa inhlelo zebandla. Becela liwathise amaphepha la umbu wadabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota.
Alo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Konokho akwenziwa njani. Right, sathi sikubonile ngo-2018 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. kuripoti ayo ba confirma ukuthi indlela ohamba ngayo ayisiyo kuze kuhambe ngendlela enje enje enje. So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi the mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama results e-election yona lay abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, ufuza e district, from i district aye province, from i province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lo guys, awe presidential sina sikhonona ngama results e presidential, ama parliamentarian e city national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e right. So ama results la kufuze ukuthi ku province or ku district sibe sikwazi ukuthi district enje abantu abavotela u president bangaka, ku province abantu abavotela u president bangaka before ungakahambi ku national command center. So i election isenziwa abantu kumele babekwazi ukuthi ovotela uzibani u president u ED Mnangagwa bangaka ku province, abavotele u Chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka, nokuthi ukuthi size siye kuzwa sokuse Harare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama results angasuka kuhani atholakale sekunational command center, into engayenzeka ukuthi angafika sengokunye esingakwaziyo ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi calculate that is clear ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso, yikho kuphambanisa ukhetho in my view. Kakulungise khonoko
likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sebelingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama results kumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama sections ayiphulwayo ngendlela yena leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli, ubexoxa ecingweni loluntu ngameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSkomichi wamapholisa umnomzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho ona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla lezanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani. Okay. Namanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanobona Studio 7, njani Studio 7 balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe. Ithini nje isikhulumeli sezano. Ningambizi ngokuthi uhlazi akahlazi niks lwana ukukhulumela nje izano nje. Enulahlekisa abantu abaningi, abantu wa international community mabangalaleli into azikhulumayo bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe ithini isikhulumeli sezano noma ngeke official spokesperson sezano kodwa khulumela yona izano nje from nowhere kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo enqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuse abantu singabathatha serious. Okay, siyabona.
Izanu yiphi imigwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela e-chemist. Abantu bezanu babheda kumbhedo lo.
Studio 7 linjani? Uthi ke ngiphendulele ubaba lo tuse South Africa ndiyothi uChamisa uyafana uyiZMPF. Ebusuku emini lanxa engathi i-opposition ukuthi uza ukuthi sisupport umqondisi sisupport umuntu oseSouth Africa simsupporta ngaliphi uyakhontesta gakho la kakhontesti sisupport umuntu osihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba layo engwakomoyo nje akulamoyo akulandebelela komoyo xa kuyukuthi ukhangela ukuthi uChamisa lishona la emqondisi akusonde akulandebelela komoyo into akomoyo ngamarozi lawo la elishona lo mqondisi njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukujintshilizwe ungaphi kathesi nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo ungaphi uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7 hayi kwasuka lokho bantu kwasuka lokho sambeni siyovota like liyekele ukuroba lina makhuluku lina ehlala liroba abantu leke lukhetho lube right kuvalwe kahle ama result ephume like liyekele ukugodla ama result lisaroba lina likho liyeke impela ukhetho kuvalwe kahle ama result ephume kahle kungela kuroba phakathi abantu bevote bekhululekile.
Salubani basakazi abahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli siyawubonga umthethwandaba wesiphumphothi ukukhuluma iqiniso uveza iqiniso singayithembi ijudiciary kunjalo ngoba sifuna ukuba nosevi kasukuere naye econtesta njalo asikwazi ukuthi bazayenza pho amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva kwamhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-dispute azakwakhona funa ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emele siyenze ngama-facts kuphela hhayi khona ukuthi babe partisan yiko kuthiwa i-judicial capture liyana asiyifuni yenzakale sifuna ukuyinayo wine mgceke kucace ukhuluma ngo-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7 siyabonga umsebenzi omkhulu lisenzela wona kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu bekhuluma nge-3C ngani bazini nge-3C Mr. Sibanda wazini nge-3C nothing ngaphandle kodwa uli-agent ezizani kuphela ungeke ukugqina le-3C ukuthi ingazibe namalandela abangakanani ifaka ama-double candidate izalo i-double candidate awe yini lingabantu bezano licawa ukuthi nasikwazi khona lokho akula double candidate kuzano kodwa kule double candidate ku-3C why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama signature emacourt bebavumeli ba right bafakeni benjalo lina lingabantu bezano yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe linalikhulumela izano abayekele i-3C izame khona ke kuzamayo ukukhulula isizwe i-3C asilandaba legama lo-3C sifuna umuntu oza sikhipha emaketaneni ezano PF for past 40 years mina ngathi sende 40 years ngazalwa kuyizani kuze kube manje sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba ninalijabuzwa kudla imali ezinyembezi zabantu uChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besindebele labantu bonke eZimbabwe jikelele so wena ungakhulumela ukuthi hey Chamisa ucindezela abantu beZimbabwe abamandebeleni ngoba kafanga ubani bani labo bani
Toza, uchamza ukabhnet uzabafaka bona ababhnet. Ngeke zibakhohle Toza. Ngeke khohlwe ngithola kancane othenda ibithu yabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala. So lapho sizazama ukwenza istrategy ukuthi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho lisichindezela. Siyabona.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke. Basakazi uStudio 7. Njalo bonke labalaleli. Hayi, mina ngikhuluma endaweni yasenkaya. Isicelo sami sokuthi ama-election alandelayo, ngoba lawa sesikhuluma seyedlule, ama-election alandelayo le sifikisele leli lizwi inkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya, 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 emadorobheni, hayi bake bame mbijana ngoba kuyaziwa lo, kodwa sicela ukuthi emakhaya. Inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya, zikhampeni kakhulu emakhaya, kusese lesikhathi bangalindeli ukukhampena ama-elections efikile ngomnyaka wamavoti. Bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya, kakhulu kulabo bantu abasayethuselwa khona betshelwa ukuthi izani ngadliwa uyabulala abantu, izani ngadliwa uyabulala abantu, bengakwazi ukutola umuntu obulawayo. So sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu, okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula mpi ezava khona eZimbabwe yokuthi umsotsha weZimbabwe uyadubulala abantu beZimbabwe bethi babanga ukuthi ngoba izano sidliwe. Konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-CCC bangene emakhaya befundisa abantu, ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama phambili. Yikho lapho engikhala khona kakhulu khonapho. Cela nifikisele leli lizwi kunkokheli ze-CCC.
Yebazali. Lingavoteli into ezolihluphekisa iZanu PF. Yayidlula kudala siphula, namanje lokho esihluphekisa
semazweni la. Yaropa lapha, siyabona ukuthi yaropa lapha kulokhu nje
kwa-election. Wakubona umuntu ozothiwa ukhona umuntu uwinile ngavotelo. Ukubonisa ukurikhiwe lapha sokwenza isitsho.
Yebadala. Okunye yinomeli likhulule ilizwe abadala bami. Okunye yinomeli likhulule ilizwe. Lingarotshwa
amaforinkwa.
Yaropa la marayi.
Kwalesana isibhalwe ZANU PF.
Lingarotshwa
ilizwe. Faka nuchamisa pakati. Sifuna uchamisa tine tonke iZimbabwe.
Yeah. Mna ngakwa masipolu.
Zimbabwe masipolu. Oma bona mtu ambi ropa bande sindebele ne kibira bande rope.
Salubonani ma studio 7. Ngezinga eliphezulu lasekhaya eZimbabwe. Sithi qhubekelani phambili ngamavoti. Amavoti kakuvote indawana zonke zelizwe, indawana zonke zelizwe, emakhaya phumani levota. Akula muntu othi yena ozavuselela umvukela ukho lo mvukela, kathi yakuvukela bani? Yohani ngabantu abamnyama lodwa, kathi kutheni? Asifakeni upresident omutsha kusasa. Sasa asiqhatheni upresident omutsha, akaqhathe upresident omutsha, akangene esihlalweni. Asambeni siyevota. Kuko konke amagumbanini omhlaba, asivoteni umhlaba wonke jikelele, asivoteni, asilukhangeleni ukhetho lweZimbabwe lonke. Wonke ozazi ukuthi ngumntwana wekhaya weZimbabwe, asambeni siyevota. Ingabe mude kakhulu. Iyabonga laphana igama umuzi ukona nkomo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa lisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika ku-right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi, umkhathi kuyachisa, abantu sebephuma kodwa bakabe baningi balutshwana endaweni ke eseziyi-5 ezigijimileyo kade sikuthi nibona ukuthi ulanda waleleni phandle. Hayi, bekungelanto alele phandle, bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wolo. Evelyn kwade ungani ku Evelyn High School ikho lapha kanti kulendwendwe abantu abafika 50 bemile lapha esidlulo lanta ngu 33 abamileyo phandle ngale Tweed Gold primary la kuvela abantu ngu 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula akukhanya kulo muntu okhuluma lomuntu into ehlupha ukuthi ke iningi labantu amabizo la adengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station omele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda bayabhoda kade ngabathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo munye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Ye uzevota wena ngokwakuqala yini kuvota kwakho?
Hayi vele ngivota iminyaka yonke.
Aha. Manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho. Wena lakho walithola likhona na?
Yebo mina isikhathi esiningi bemvotela emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela khonapha esidosi ikhona ilizwe lami lithekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhona apha kithi esidosi abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Mhm. Manje
Evelyn wena useduzana akukho khathana kangaka.
Aha. Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe size yabona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunqede.
Hayi vele lakhona apha nxa ngikhangele mani bonani kula bantu abangafika ivin 12 but abantu abanqa bezovota ufanele ukuthi ayiline isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think inxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi.
Mhm.
Afakiweyo angxe ngabangelwa yikho khonoko.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli, ukansila lelunga ledalele parliamente kuyini okufunayo ukhangele ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi ngiyangikhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kube le development le economy kuyiphakama into yonke ke right
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
ayo vota is my secret.
Hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi.
All right. Eh hayi siyabonga ke hayi. Akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba besponsor bakhona apha eduzane. So akula muntu ufuna ukukhuluma kanti sizimbona enye candidate iyabulala iyamela ke iflower central ubaba usurrender. Ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafundi fadlafadla la Chris ubaba usurrender
isikhathi iso singani asisiningi okay, so bemfuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama-candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ngizwanga mina ngizibazi kodwa la kula ballot kula ballot
ku ward 1
okay ward 1 zabo zanika iupdate ukhanye ku ward 1 kula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo okay yeah siyabonga la okay leyo ke intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo eCity Hall esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke lithike indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngichilo ngu Chris Gande asidibane njalo kusasa ekuseni.